Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijolo njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 17 Mbimbidi 2018. Igama lami ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile eZimbabwe. Kulabantu abakhonona ngokuthi unkosazana Dokozani Kuphela abanye bakhe kabasavunyelwa ukusebenzisa amahofisi ebandla le-MDCT.
Ihofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi weleZimbabwe.
Laba abantu esizama ukukhulumisana labo ngabalucakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lowo msebenzi.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele umnumzana Robert Mkabe avotele ibandla le-MDCT.
Iza mamachisa? Gukula? Izenzo?
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usefikile kwele Zimbabwe lapho ohlangane khona lamhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili labo baxoxe ngokuvuselela ubudlelwano bamazwe la kwezokuthengiselana ezombusazwe kanye lezokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Khusela Diko isikhulumeli sikamnumzana Ramaphosa uthi kukhangelelwe ukuthi Mnangagwa lomongameli wakwele South Africa bazaphuma lezinqumo zokuthuthukisa amazwe la.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abasekela unkosazana Dokozani Kuphe sebesole kakhulu isinqumo sedalele High Court esokuthi akumelanga ukhuphela abanye bakhe abangahambelani lecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa basebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bakaChamisa abakhokhelwa ngumnumzana Gift Banda kobulawayo bancediswa yinkampani yamagqwetha eyemathonsi Legal Practitioners elubudlelwano lomnumzana Welshman Ncube obambisana loChamisa kumanyano we-MDC Alliance. Uncube ngomunye weziphathamandla zomanyano lo osufake uChamisa ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Witness Dube, umcebisi kamakhuphe, uthi akulamuntu olamandla okuvimbela amanye amalunga ebandla ukuba asebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT. Uthi kavumelani lokwethulwe ngubhanda kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba.
Ihofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini sixoxwa ngabantu ebandleni le-MDCT.
Banengi abalombono onjengokaDube abathi kubi kakhulu ukuvimba amanye amalunga ebandla le-MDCT ukuthi asebenzise amahhofisi ebandla leli. Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji laye usole ukuxotshwa kwankosazana Khuphe emahhofisini ethi sekusobala ukuba uyaliswa loba nje ibandla le-MDCT lisephula isisekelo salo sebandla.
Sisuke sizibuza ukuthi indawo kaKhuphe yona sesekhona yini ku-MDC njengoba esebhanwa emahhofisini. Umsebenzi wakhe awenze yonke le minyaka le-MDC wona usukhanyelwa njani?
Abakucele likaChamisa bathi umthethandaba wenze kahle ngokuxotsha umaKhuphe labanye bakhe emahhofisini ebandla le-MDCT. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efincube uthi kudingakala ukubambana ngoba ukuvalelana phandle kuba isibonelo esibi okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho olulungiselelwayo.
Ukulwa phakathi kweMDC kusangabanga ukuthi abantu bagcine bengayanga voter bevotela inkululeko yabo. Kusengabangela ukuthi abantu badinwe ipolitiki. Kuqakathekile ukuthi bakhuze izinhliziyo zabo ezidonsela umunye nganxanye umunye nganxanye. Babuthane basebenze ndawonye.
UChamisa loMakhupe balwela isikhundla sikaMuyi uMogentswangirayi loba nje ibandla leMDCT selithethe isinqumo sokuthi uChamisa nguye osengumongameli walo njalo uzalimela ukhetho oluzayo. Kodwa ke uMakhupe uthi nguye okumele abe ngumongameli weMDCT ngoba wakhethwa ngabantu hathi nguTswangirayi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuhlolisiswe umbuqazwe wegugrawundi. Wethule lokhu lamhla edolobheni leKwekwe lapho bekulomhlangano omkhulu womanyana weMDC Alliance ukukhankasela ukhetho oluzayo. UChamisa uphinde wathi kuyahlekisa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela lonyaka esekela amabandla aphikisayo. Uthi ufuna ukuthi avotele ibandla lakhe.
Siza mama chisa? Ngokula? Izenzo?
Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka. Sengimcele ukuthi avotele ibandla leMDCT ngabuye simele kakhulu.
Mamajiza Gukula Izenzo Ezoko.
Ngake ngakhuluma futhi ukuthi sizaba labo umakhalekhukhwini abashiphileyo. Abantu bathi sengikholisa kakhulu kuhulumende womanyano. Silombono ophakeme kakhulu. Okwamanje ngike ngakhuluma ngokuthi kumele kube lama bullet trains. Bathi sokumele ngibotshwe ngoba ngikhuluma ngama bullets. Hayibo, bengikhuluma ngesitimela ezigijima kakhulu.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lamhla emhlanganweni omkhulu weMDC Alliance eGwegwe. Usenjalo icele leMDCT elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe liza kuba lomhlangano eAmphitheatre kobulawayo kusasa lapho lizahlafuna khona indaba ezijeneyo ezigoqela elakusasa lalelicele. UChamisa laye ukhangelelwe ukuthi uzakwenza owakhe umhlangano weMDC Alliance eGweru. Sixoxe lomncedisi kaMakhupe umnumzana Witness Dube wasichazisela okuningi ngomhlangano lo.
Umhlangano lo omkhulu uyabe use amphitheatre kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokheli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba nezikhulumeleli ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obedi Gutu onguye onguye usomlomo wephathi.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo.
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abachayiwayo ngamhlalokuyana kobulawayo. Besenza umhlangano wabo semthethweni basebethola ukuthi abanye babaleke umhlangano ungakapheli. Basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa-ke ngokwenzakala kwezinto ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulo mhlangano. So singumhlangano okuthi akusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube lodlakela. Kuyabe sibili kulo lakho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubone ngembe eBoren noma ngapi lapho okulabantu abaningi khona.
Umnumzana Witness Dube umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa econgweni lontukameni komo weStudio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi osokwenze labo mongikazi benze okufanayo endaweni ezitshiyeneyo kwele Zimbabwe. Abanye abantu babikwa ukuthi sebedinga uncedo enyangeni loba nje bebalutshwane abenza lokhu. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe ukuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board. Abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngehola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $1.50 ngehola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisisa. Bebuze ngamakhola amabili emhlanganweni. Bafikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lonolo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Strike leso sikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lati siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuyi ukuzobabona ukuthi abanike treatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bill lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibona ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kulama private doctors.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ongontungameli Nkomo. Lamhlanje sisecholojo lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudli emasimini. Sixoxa lwake wamela lesi sigaba etalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Ngiyakwamukela kuhlelo babu Gawule.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli.
Akusitshele ngobudli osobulihlasele kangaka ziyakhala izakhamizi eziningi.
Umumo wakhona muvi okokathesi. Abantu bebelimile sile kumangalisayo. indima zabo zenzana zakuqala zonke abazilimayo zakushabalala zonke. Kwasekuthithi-ke lokhu kwalinyelwa muva lezila muva sokuthole amabele amaningi abantu balima kakhulu inyawuthi lamabele lawo ama-otshweta labonyawuthi lawo bebalekele ukuthi indawo yakithi vele ayenzi kakhulu emunjini. Kodwa ngokunjalo nanku ubudli bezinyo inyoni abantu sebetshona emasimini, abantu abasasebenzi betshona ukuxotsha inyoni. Inyoni zakhona sezitshaye zathinkithi amaqalile amabele eseseluhlaza, okutshengisa ukuthi vele abantu sokubakhiphile emasimini yindlala enkulu kakhulu emangalisayo. Indlala edlila imidlala enjengayibona kumnyakalwano ophelileyo, kodwa indlala yakho icatshile kayikhanyi ngoba abantu babona ngani kuluhlaza kuluhlaza phana, kodwa inyoni sezitshaye zathinkithi emasimini. Uhulumente uzamele ancedise kakhulu ekudleni lapha, kungabi lomuntu ozabulawa yindlala. Kodwa sicela lalaba phela abancedisayo ama-NGOs lawo abekwazi ukuthi lapho esigabeni sekuletshole ukuthi sinendlala enkulu ezadinga ukuthi sibili sibe lokuncediswa ukuze sikhuphukele kulwana umnyaka omunye olandelayo.
Kukuziphi isigaba zetsholotsho kahle kahle lapho elihlangana khona lalolu dubo?
Ngathi isigaba sonke setsholotsho akulandawo lapho kungalanyoni khona, akulandawo lapho kuthi endlulu eline khona ngcono kwaba ngcono kwezinye indawo ekuqaleni ngalo. Akuyafana manje uma wonke etsholotsho uphosa ukuhambelana.
Isiyake sibone kwesinye isikhathi nxa izakhamizi zithe zahlaselwa yibudli kanjalo, ezinye zicina sezivuna amabele engakavuthwa. Kuyenzakala yini khona kwetsholotsho?
Kuyenzakala sizintingameli ngoba kathesi sikhuluma sinje. Indlala isikhona ezigabeni, indlala ibonakala ngani mtingameli? Ibonakala kakhulu nxa ubona abantu sebeqashe ukuthenga impuphu, bonke sengabathenga impuphu, sebephila ngempuphu emakhaya khona. Atho uhle ubona ukuthi indlala sihlasele. Ngokunjalo abantu bona bazaqala khona kokuzima khona kokuluhlaza bahle bekungenele emasimini babuthayo babuthenzise. Ngokunjalo futhi uhulumende eholisa ukudla, uholisa kathese izalukazi lamaxhegu okwesoswa welfare lokwana, ukhetha abantu abalutshwane nothela imizi engu-15 kuphela abantu abatholayo phakathi emizi eyi-100 and something. So ngokunjalo kuyamele kubuyelelwe futhi laphana Nkomo ukhangele ukuthi kathese isimeni lesi esisayekileyo abantu bonke vele sebeyendlala, abantu sebelamba, kungabalwayo ukuthi batholile. Kubalwe into yokuthi wonke umuntu uyalamba, abantu bancediswe ngokudla ukuze bakhuphuke beyefika kumnyaka lwana olunye olandelayo.
Ihlobo kodwa belike ladobha yini kancane?
Abanye balizwa kuphela nelizwa abazange balibone lona ihlobo.
Uyatsho ukuthi abantu abaningi sebephila ngokuthenga impuphu ezitolo. Ibiza malini yona? Asithi i-50 kg kumbe ama-20 kg?
Uyathola i-50 kg. Abanye besithi ama-$30 lapho transport bahambisa khona ngale phansi. Abanye njalo kuthiyana kuthiyana hamba kuthiyana ndekezigaba.
Hayi, akuphoselwe kugcina babu gawule.
Njengabantu bethole bezilendlala lo nyaka, kodwa sikucela ukuthi uhulumende angenele ancedise abantu ngokudla laba-NGOs. Njalo kungakhethwa abantu ngokuthi umuntu ngowaliphi ibandla, ngowaliphi ibandla. Hatshi, ukudla kakuphiwe wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla. Okuqakathekile ukuthi abantu ngabantu beZimbabwe, bonke bamele bephile, bonke bamele bethole ukudla. Akula muntu omele eswele ukudla ngokuthi uphuma kulolu hlangothi kumbe uhlangothi lolwane. Kuqhubeke kunjalo nje imizi yonke, amasakala angene, abantu baphile.
Elimqotho lelo babu gawule, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu Mntukameli.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lowake wamela isigaba setsholotsho edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntukameli Nkomo. Okwamanje ake sizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga usiphatheleni kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza isicobongula ezomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi uthole imali yona ebhanga uyisebenzise, eze yayikhokheshwa kumbe yaswayipha imali ukuthi ngizibambe ngesandla kuyahlupha noma usuthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecocash banitshwane ngoba imisebenzi kayikho. Sikhuluma nje ngakho namhlanje kuseni silabanya omakhosikazi sixhobisana ebotswana kumbe South Africa, into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyakuyithenga ngabo-$15 $14. Ama-standard pads e-South Africa uyakwazi ukuthi uwathenga ngabo-R19 siyakuthi wena ufuna ikhwalithi engakanani lapha uze uyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona. So sikhangela into ama-basic things anjengobo cooking oil abanjengorayisi ompuphu kongekhona lokhu ungani i-US dollar sayazi ukuthi i-US dollar sesiyithengile sesiravazile yaba yafanana le-bond nawe into yangkhona i-$20 bazawutshethi ngebhondi $25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa hayi nxa besenze njalo bakutshethi ngoba ngithuna iyawoda out of the country ibhondi kayiphumele ezweni isikweleti abantu kuyashuleka abalesikweleti esikolo ngoba ngakhangela isekelo sombuso welizwe sithi kona imfundo kumele ngayara i-eze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini ngimanhle nje lapho amaloja axoshwa uzothatha ufile 7 months angabhadali asuke umnikazi wendle ekhisikweleti aye kwendawo isiphithiphithi.
Awuzange kube lobubelo lokhe kwangena uhulumente kamongameli Mnangagwa njalo lilethemba yini kula amanye amabandla ezombusazwe?
Angibaboni beguqula umnotho welizwe. Silathemba kuMnangagwa, silathemba ngoma-opposition akhona. Kathi sibonke basevalweni, ungakhangela kathi uhulumende khona la usevalweni ngoba sekune-opposition ukuthi inzani phepha. Bayahluthulekana, sebefocuse kakhulu ngibona ukuthi kathi vele kwenzakalani. Bagcina izikhundla. Ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijime, iyala kubonakali, bayachayana. Kunje lathi njengangenhlanganiso sidalukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota bese kuthi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi la ukumtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo. So i-voter party izaba khona kakhulukazi elizweni. Wathe ngena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma ilanguage esizisa yamalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ye-WOSA umkhokheli wethu umqondisi wethu uJan Williams ethiwa i-summons ele case ka-2016 ba iviki yonke lekhe besigijimela i-court izolo sithone e-court kodwa ungananzelela charge eyahamba yafika e-constitutional court. I-constitutional court yabethona lelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo. So besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesibathikisa umthethandaba ongunomkhulu uJan wayebotshwe ela other 10 members kodwa bamisa labo anecina babasamananga basamona yena. So siyakunanzelela ukuthi ngawubuya i-elections ngiyakhanga ukuthi ngo-2008 ngifesa ama-elections ngaboshwa ngavalelwa ejele nge 17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphambani sizokhethwa ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosendizwa zothatha imidalomo umonakalo ngaphi ngaphi ngathonywa ngasekhothi. So ngesikhathi sama-elections khanya kanjengewoza kumele zibe sisemakhothi esona isikhathi ukuze abezombusazi bagcine abantu akhuluma amanga bavayolate abantu ngilalo loyeto ovula umlomo and okubuhlungu ngathi sikuthi ona ngathangela lamanye amazwe nxa ekhangele eZimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo change kube inguquko. Yinto esahlala sikhala ngayo njengekuze ukuthi inguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe, it's about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili.
Kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunenge okukhathaza abantu, kunenge okukhathaza abesifazane?
Ya, kunenge kakhulu esikuqoqayo kathi sisayenza lokhona ukuthi compiler sikhangele kuloku lihlo lezemfundo, kulelu hlo lwamalungelo, kulelu lihlo lokungasebenzi komthetho. We need izinto nje esizathi ukuthi mase sithi sibhoboka emgwaqweni, sibhoboke ngakho. Emalangeni nje athi amadizayini kukhona okunye ukungasebenzi kuhle komthetho esifuna singene ngakho.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlango, isiphathamandla senhlanganiso yeWOSA. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sawubona kuleke Sithandekile Mhlanga, utshona kahle. Wezemidlalo iqembu leChicken Inn linqobe eleDynamos 1-0 lamuhla kumdlalo weCastellaga Premier Soccer League owokuqala walonyaka. Amanye amaqembu adlale kanje: Bulawayo City FC 2 Jabungu 0, Ngezi Platinum 2 Herentals 0, yata FC 2 Bulawayo Chiefs 2. Kusasa ke imidlalo ime kanje. Iqembu le Highlanders lingilana le Black Rhinos, ele Capes United litibana le Harare City. Kuthi ke iqembu le Shabani Mine lizangilana le Triangle. Silenhlanhla ukuthi ke silo mnumzana u Kenneth Ndebele umqondisi we Castlelaga Premier Soccer League ukhona kona pecingweni. Baba Ndebele utshona njani?
Ngiyasole bathu utshona njani?
Asitshone kahle sibili. Akusitshele sibili imidlalo siqalisile. So kuhambe njani namhlanje izimbabo yonke?
La isidlaliwe namhla kuzadlalwa ke eminye kusasa. Ngibona nisesiqalisile akusisele okunyongani kungasihlupha phambili okusihlupha siyakuqondisa.
Ye nxa sukhangela imidlalo yankona njani uke wabukela omunye wabona ukuthi hayi nxa sesiqathanisa la lo mnyaka ophelileyo kungani kungcono kumbe kungani kuyaphansi kume njani?
Hayi hayi amaqembu belungiselela ngiye lethuba lokubona umdlalo omunye nzazama ukubona omunye kusasa. Hayi imbonane kuraki.
Ye nxa sukhangela ke singathi ke babandebele ukuza hamba njani kuyaphela nini imidlalo yonke leyi? Lapho yakufika khona kwephethelwe nsebeni
asaceda kushouthi ngolwezi ikwesikhandele khona ukuthi iyabe siphelile yonke.
Nxa sokubuya ke khonoku kwe-sponsorship ke kume njani Ndebele?
Hayi lokho esiyena leyana elijayele iCastlelaga Premier Soccer League.
So singathi iqembu liyanqoba liyathola imali engaka akuphonga i-breaker down njengamafutshane.
Hayi ngazi abawinile abaphezulu baye bethole i-100,000 United States dollars. Imali eningi kakhulu le.
Imali ehlabusayo sibili?
Imali ehlabusayo kakhulu.
Ye siyabona ukuthi kujala ukuba lodlakela lo nyaka enkundleni lapha liza kwenza njani ukuthi kungabi khona khonokho?
Eyi into engani iyakhathaza leyo dlakela. Sike sahlangana la maqembu wonke. Sabiza abakhokhelo chairman lalabo abaqondisayo amasiwo amaklabhu ngolesine la ngolesihlanu sithole sisonke sizama ukubonisana ukuthi sikwenze njani. Okunye sikwenzayo khona ukuthi sicela babukele ukuthi behambe bebukele imidlalo yenguqu okodlame lokhu bethiyane lakho. Into esikhuluma ngayo njalo nje isuku zonke noma nje besila umhlangano izolo la kuthange. Lakho lokho sisilazi siqamula mthetho siyabonisana lamaphoyisa siyabonisana lalabo esinganama security officers amaqembu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lobungcono ngokuxoxisana labanye bethu asebenza labo ukuthi sichiyane lento le eyodlama.
Baba Ndebele siyakwazi ukuthi sikukhiphe endaweni lapho kade sithi ubambeke khona. Sibongele kakhulu kumbe ufuna uphosele ukugcina sibongele baba.
Hayi engikucela kakhulu kubalandeli bemidlalo wethu eCastlelaga Premier Soccer League ukuthi bebuye ngobuningi babo bekhuthaze lawa amaqembu abasekelayo bekhuze nje laba abanye abangani baye befuna ukuthi bengafika bephambanise. Ngiyakwazi ukuthi kuye kwaba lenkulumo zokuthi engxenye ngoNompembe labo sesikhulume labo ade silabo emhlanganweni abaqondisa uNompembe labo bathembisa ukuthi sebelayo icommittee yabikhangela ukuthi uNompembe benza njani bebahlolisisa kungaba lensolo insolo kaNompembe iclub eyesolayo yiyo ebhala incwadi itsho insolo yayo. Akula muntu ongamisa umdlalo ukuthi ucaphukele uNompembe abe sejikijela kumbe sechaya. Okwenzakalayo ukuthi ungakwenza lokho ngelangu zakhutha ubusuchaya wakho umdlalo weqembu lisupportayo kumbe njalo even yena ureferer somuntu ukuthi uphokuthela jikijela lamambodlela eground silimazayo. Kuqakathekile ukuthi kwazakale kamhlophe ukuthi iqembu elitholakala lilo eliyenza udlame liyathathelwa imiklomelo. So akuncedi yekelana abakhokheli bamaqembu bebe yibo abaqondisana le nhlupho ezihlangana namaqembu.
Siyabonga kakhulu Ndebele ungathina kusasa.
Sibonile ba.
Okay bye bye. Silo baba ke ubekuthemba pindi lapha ecingweni bekuthemba kunjani baba?
Ngiyaphila kunjani kithi?
Ngiyaphila kakhulu. Umdlalo yalo nyaka uyibona njani mfowethu ngamafishane 7 isikhathi sesiphelile?
Yalo nyaka mina ngibona ngathi izoba imidlalo emihle kakhulu futhi echisayo yabona. Kodwa mina bengithanda ukukhuluma kakhulu ngeqembu le Highlanders ngoba ngibona ngathi uMadindi udinge abafana abancane kakhulu okokuthi zibika ngeke ziyithathe intezo.
Hayi wothi ke sizakhuluma ke later ngibona zani isikhathi sesiphelile mzawami. So ke nizaxoxa lawe mbayimbayi. Singakehlukani ke nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. umongameli wakwele South Africa usefikile kwele Zimbabwe. Odokotela baqhubekela phambili ikhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalonhlanje olivalisayo uNkip Stube.
Ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.